Bebekhonona namuhla ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe olwe National Heroes Day emathuneni amaqhawe enkulumane kobulawayo lapho obekuleziphathamandla zikahulumende. Bebekhala ngokungatholi imali enelayo empentsheni, ukugugudeka komnotho welizwe lokungalunyisiswa kahle kwamanye amangcwaba lapho okulele abalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Melina Chitanika uthi umkakhe owabhubha ngomnyaka ka 2018 lokhe engakayakhelwa ilitshe loba abanye sebafakelwa.
Kubuhlungu ukuthi umuntu wasebenzela ilizwe nxa engasafakelwa. Sahamba bathi bacina ngo-2006, so sifanele siziyefakele. Manje ngokushela kwethu sesiswele ukuthi sithini, sithole abayimele kubefakelwa thina singakafakelwa.
Unkosikazi Charity Sibanda uthi umkakhe sewafakelwa ilitshe kodwa lokhe engakatholi imali enikwa abafelokazi bamaqhawe eZimbabwe.
Bengithanda ukutsho isifiso sami ngesokuthi lapho ngithole i-widow's pension na angikayitholi ngenxa yokuthi wayelama ama-IDs angu 2 into eyakhe yakudala iyo yayisebenzisa ku-pensions waze wabhubha. So esebhubhile wanganikwa i-pension ye-army kuphela because wayetshintshile isithupha isiya isikolo ivela entini.
Unkosikazi Granny Masuku lemuli yakhe bavule emphakathini ilitshe abazakhela lona ethi le mali ayiphiwa nguhulumende incane. Umnumzana Andrew Ndlovu laye usola ukungafakwa kwamatshe nguhulumende.
Yikho khonokho kwenziwe ngasukuma njengomlolo wenkululeko ukuthi ngiye ephalamenti ngiveze konke lokho kwakuyinjongo yezaphu eyayikhokhelwa nguJoshua Nkomo. Esifisa ukuthi khona ama-policies abalweli benkululeko labo bonke abantu beZimbabwe aqondiswe wonke umuntu alinganiswe kungabi yindlela yokuphathana ngemihlobo kumbe ngokuthi ubani kuliphi bandla.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi baphakathi kokulungisisa uhlupho lwamatshe enkulumane Heroes Acre.
Amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama provincial heroes. Bekule problem yefunding but kathesa upresident usithembisile kubantu zangifana ziyalungiswa kahle. Mboni ubone laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga konke ana kathi sokuthengisa sesiphushuta amatshe abuye ngapha kwathiwa sathi noma engabhalwanga kaabuye azabhalwe khona pha sizame ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there. Yes, abantu balemvuma ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababe bekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and le department ekhangele ngama-heroes.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende.
Hatshi imali ikhona okufunekayo nje ukuthi laba okumele bakwenze lo msebenzi baqoqakale kuhle bese becela hayi imali silayo sivile.
Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu namuhla ebezithe gwaqa emathuneni amaqhawe kobulawayo abanye bezobeka amaluba emathuneni ezihlobo zabo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube uhlole ibutho ebelikule indawo wabala umbiko kamongameli Emerson Tambo Mnangagwa. Iningi elingene umkhosi wanamuhla lijabuliswe ngemidlalo ehlukeneyo lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.